UZulu uthi iziphathamandla zeZANU-PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathintambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla, njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathintambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqala ukusebenza, njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olekholera oseluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo, kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde, kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenze beyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu, ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Iphathi zithi yilabantu akhanya ibavalele phandle, so those people should be accommodated kuphathi ukuthi babe lemisebenzi. Implication yakho nokuthi it doesn't help us, ayisincedi ngalutho, nasibone kuphambi ukuthi nisinceda ngani imisebenzi yakhona. It will come again to the point, such a point lapha umntwana kwakulamanye ama-vacancies ayephongoba engasebenzi lutho, engasincedi ngalutho. Khonapho kuyi-taxpayers money rather. Indaba esibona ngani khonapho asukusithakazeleli thina i-public, ngoba kakusincedi. Ama-post anana ade khona, ama-ministries ade fakiwona lana. Of course bakwani benjani lapha, want to cut la ma-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyalinda isibaya.
Kubona kwami kuqonde nta, ngoba lasekhaya sibili inkabi inxa engasadonsi. Sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo, yona inkomo lansi siyagcina isibandla ihlale esibayeni. Ngakho-ke barayithi nxa bekwenze khona lokho, it's good kakhulu for us amazimbabwens, ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emdala leyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe, bese sidinda ndawo yinye njengensimbi yesigojo lamanzi engaphumi. So siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe nguhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale, internal matters but not ama-issues awesizwe.
Unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye, ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo, ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
Mina imuvu ethethwe ngubaba uMnangagwa okwakuqala, ngaqalela nje kwamphana ukuthi ngikhona uMnangagwa, into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu. Ngoba ngiyakhumbula after iku whatever mbekhumbe kuyini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo, abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabochinamasa bo Obed Mpofu wo Superman Tiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngubaba olalela abantu abakuthi abathini, khathesi ubakhuphile ezihlalweni zaphezulu wangani ubabeka kubondudu kuthiwa imgarantoko ngani ubabekela phansi. Ngokunjalo umuntu nxa la ukuwasebenza njengoba imisebenzi yonke siyasebenza, but ungaphongukuphuma nje njengenje ungelalutho, yepho ukuthi bakhuphile.
UMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathintambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi, okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga, ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathuthu, uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngel Bethu Rugeje. Iningi likaZulu elixoxisana enkundleni zokuzilibazisa lokukhulumisana ezebulenjini ezifana labo Twitter leFacebook lithi laba bazasebenza bengabaqondisi bengatsha zikahulumende, ikanti ke abanye besithi sebephelelwe ngumphako lezi izikhundla ezingaphansi kulalezo abakade belazo njengabaphathi ntambo. Izanu PF ibisile sikhathi ifaka laba ezikhundleni loba nje iningi labantu belivele lisola ukusebenza kwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.